Unkosikazi Mgabe, onguye njalo unobhala omkhulu wohlangothi lwabesifazane ebandleni leSANPF. Ube khulumisana lozulu weBhinga obebuthene endaweni yamavinkili eBhinga Center ngesikhathi eye ukuyavuselela uhlelo lwezokulima ngokuthelezela olulempahla ebingasetshenziswa selokhu lwasungulwayo lolu hlelo ngomnyaka 2005. Unkosikazi Mgabe uqhubeke ethuka owake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru, umkhokeli welinye lamabandla aphikisayo umnumzana Morgan Tsvangirai kanye labenhlanganiso ezisebenzelana lozulu. Uthethele lithuba unkosikazi Mgabe ukuthuka obengumsekeli kamongameli unkosikazi Mjuru embeka umlandu wokukhuthaza imisebenzi yokungezwani phakathi kwamalunga ebandla leZANPF endaweni yokuqhuba imisebenzi yentuthuko emfanisa lesigiqabulongwe. Umgabe uthuke njalo umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai embeka umlando wokungabi lothando kuzulu weZimbabwe engofuna amandla okukhokhela nje kuphela. Utshela uzulu weBhinga unkosikazi Mgabe ukuba abohlakanipha angaze ayengwa lokudlelezelwa ngabenhlanganiso ezizimeleyo eziphathisa uzulu abeza kibo bethi bazobatholisa usizo kanti inhloso yabo kuyiqhubekisela phambili imisebenzi yalabo abafuna ukugenqula umbuso kamongameli Mgabe. Kodwa umkhokheli webandla eliphikisayo othukiweyo laye umnumzana Morgan Tsvangirai utshela iStudio 7 ukuba inkinga ngomongameli Mgabe kuyikuba sewazitshela yena ukuba nguye ozabusa kuze kube nini, wengeza ethi eza kufa lelizwe kanye lebandla. Inkulumo kankosikazi Mgabe isolwe ngabanengi eHarare abagoqela umnumzana Mxolisi Siziba othi ukuthukana kungalethi inguquko kwezomnotho welizwe.
Eqiniseni njengesizukulwane seZimbabwe lokhu into eyenziwa ngumama wethu esingathi kuKristu kuyangisa eqinisweni, ngoba nxa uthi umuntu osebangeni lakhe eyakhuluma into enjalo emphakathini, thina esiphansi kwabo sisenze njani? Kumele ukuthi yena asenze sibe abantu abanjani abahlonipha abanye abakhokheli belizwe loba sebahlamuka zombe zokutheni, kodwa at least izinto abazenzayo before ezinhle elizweni kumele sizikhumbuze. Akho nto ukuthi ebambe bethethiswa phambi kwabantu, even labantu abethu bona nxa sesibakhuzula bayakhuluma amabala afana layo nalawo akhulunywayo. Yena umfazi kamongameli ekhuluma into ezinjalo emphakathini kuyangisa eqinisweni.
Usiziba uthi akukhangeleleyo yena labanye yikubona uhulumende ethuthukisa izigaba okubalisa sona eseBhinga libuyele ilizwe kusimo salo ebesikilwe kuminyaka yangemuva, hathi kube lokhe kugconwa abantu abangelacala. Inkokheli ebandleni yeZANPF isazi ukuba yiyo evoxileyo kuyo yonke le iminyaka engamathumi amathathu lanhlanu isembusweni.
Eqiniseni akusizindawo, in fact singathi kusenza kube wesi, ngoba ecineni kwelanga sigcine sesikhangela izinto ezingaqakathekanga. Sesibhizi sigijimisana siqambana ngamagama kulokuthi sihlale phansi sikhangele ukuthi yini ezasebenza, yini esiyifuna elizweni lethu ukuthi kube lentuthuko.
Ekupheleni kwalo mhlangano lozulu weBhinga unkosikazi Mgabe unikeza abantu izipho ezibalisa amasepa amabili, amafutha okuphekisa ayisilinganiso se 2 liters, irayisi lempahla yokugqoka umuntu ngamunye. Isigaba seBhinga sazakala ngokukhetha amabandla aphikisayo ngoba uzulu wakhona ehleze ekhala ngokuthi uhulumende engabanakekeli, kuyisigaba esisalele muva kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.